Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kuhlolanja 2025 onkeeps dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lo umuntu wasethu kirefera uswazi ngenkulumo yabo bombshell oblated kezanawa ama freedom fighter asebe sidubhedu kulezinsu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi ntambo bakarhulumente wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo.
Owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi, but uma kufanele ukuthi ingene izangena.
Itale lephalamende liqale umsebenzi namhla kungelampawu zokuba kuza kuqulwa isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo bumemetheka ngamandla kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uqhube umhlangano wedalela abaphathi ntambo bakarhulumente wakhe ele cabinet owakuqala lonyaka, waxwayisa abaphathi ntambo laba ukuthi bangaze bephatheke kundaba zenkohlakalo. Uthe kumele basebenze ngobuqotho ukuze bathuthukise impilo yomphakathi futhi bahambise umsebenzi kahulumende ngendlela ehlelekileyo. Zikhona iziphathamandla zikahulumende esezibotshiwe esikhathini esedluleyo ngenxa yokungathembeki. Kodwa imisebenzi yenkohlakalo egoqela ukuntshontshwa kwemnotho yelizwe efana legolide ibikwa ilokhu ibhakhile kuhulumende kaMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ilunga lebandla le-CCC uMnumzana Swizan Chirodza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Lo umuntu wasethu kirefera uswazi ngenkulumo yabo bombshell oblated kezanawa ama-freedom fighter asebe sidubhedu kulezinsuku. Siyazi thina ukuthi ogwa sebezimisele ukuthi hhayi ungangcono impilo ziphele sife. Umnangagwa aphume ekuhlalweni yikho abakukhuluma nxathi kukhangele ebulenjini, kugcwele ebulenjini. So lo ngumuntu wasezilungisa kathesi ngoba sebemtshele ukuthi abafana baka abathumayo nabe abahamba behaza imali yonke indawo njengabo ochivayo balebala eleshoneni kuthiwa yizigananda. So khonoko vele uthe utshengisa ukuthi hhayi umuntu lwana osengaphansi koswazi, umuntu lwana usechaye zimpilingu, umuntu osekhuthwe lukhozi. Ubekelani ukukhuluma sonke isikhathi sonesi? uMnangagwa ungene waphatha intambo zombuso ngo-2017 wayelokhu ezithulele abantu betshontsha inotho yelizwe. Ngakhayela kathesi amaChina ayenza santando kulizwe lethu leli, bathatha inotho yethu odwayena uMnangagwa kakhulumi. So khonokho sibona ukuthi hhayi akumangalisi, umuntu nje osekhulume ukuthabisa bona laba ogwa.
Kodwa useke wayisola nje inkohlakalo phambilini ukuthi kathesi usefakwa incindezi yibo yini amawovethi okhuluma ngawo?
Amawovethi lawa ayecabanga ukuthi umbeni uMnangagwa umuntu olezigwanileyo, umuntu ozayenza into ezilungile, ozananzela into esimthuma kathesi uMnangagwa ukuthi wabele ama war veteran ama $200. So uyikuzama ukuncenga ukubhula umlilo ukuthi ungamenetheki. So khonokho akwenzayo lokhu akutshoye ekuthothoza i-corruption, hhayi ngumuntu nje osekhuthele ukhozi, ngumuntu ozama ukuthi abhule umlilo. Amazwi lawa kavele enhlizweni yakhe, ngumuntu nje osekhayinde ukuthi bengamhluphinela umbuso.
Umnumzana Swithan Chirodza ngowebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga lebandla leZANU-PF, uMnumzana Philip Gawule.
Umongameli phela imibiko ayitholayo evela kulaba abe-security ababemtshela ukuthi laphana kunje izinto azihambi, laphana ngale into azihambi ngalolu hlobo. Ukhuluma nje phezu koludo alwaziyo ukuthi umsebenzi wenkohlakalo usubhahlile, usukhule kakhulu, usumemethekile, usufihla kakhulu inhlelo zikahulumende, usubulala umsebenzi kahulumende. Ike sewukhulumela ukuthi ususenziwa yiwo nabana bona bana abaphathi bentambo ingatsha yakhulumende lapha esokusenza khona imisebenzi yenkohlakalo. Usuzathola ukuthi ezinye indawo lapho babalwa khona sebebalwa yiwo sebephakathi, yiwo sebesenza inkohlakalo engaphezu kwamandla ukuthi ngabe sikhangela laba abanye ngaphandle ngapha. Hayi, ngokuncane kwakhona lokhu but inkohlakalo enkulu isenzakala lapha abantu kuyabe ekhulumela entweni ayibonileyo ayaziyo. Umongameli uyabe ekhuza ezama ukuthi ngendlela zonke ungaba nendlela yini ukuthi abantu bangaguquka bekushiye imisebenzi yenkohlakalo ngale eyeso esibulalela umnotho wethu.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli ngokwakhe lo mdeni wakhe labo kabamsulwa ungani bayathinteka kundaba zenkohlakalo ikakhulu ekwebiweni kwegolide.
Khona kukuthi abantu bethi umongameli uyathinteka emsebenzini yenkohlakalo. Uyabona Nkomo, umongameli ngomongameli abanakho nxa benobufakazi bakho khonokho, hayi bengama laphana bethi umongameli uyenza umsebenzi wenkohlakalo laphayani, angeke kuvale khonokho. Nxa benobufakazi bebe into ezivambekayo kumele bakukhulume bona ababanakho bathi ukuthi umongameli ulemsebenzi inkohla nxa benakho kubambekayo abanakho. Kodwa ekukhona ukuthi ngomntu umongameli uyakhulunyelwa noma yini yonke into. Umongameli yena uvele ngumuntu wokuthi emumeni wakhe noma kade kuyenzakaleni umongameli uyathintheka ezintweni zonke ngoba omunye umuntu olemsebenzi yakhe engcolile yenkohlakalo engasondela thelani nomongameli, umongameli bayamkhulumela noba yini, abayekeli abantu ukuthi bakhulume and kulilungelo lawo ukuthi njalo abantu bakhulume basole lokho bakusolayo.
UMnumzana Philip Gawule, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa esecungweni loMthungameli Gomo weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeTransparency International ithi buyamemetheka ubukhohlakalo eZimbabwe. Yethule lokhu kugwalo olujulileyo olwe-2024 Corruption Perception Index oluveza ukuba eleZimbabwe likusibanga sekhulu lamachumi phose ayisithupha 158 phakathi kwamazwe afika phose amakhulu amabili 180. EleZimbabwe lehle ngokuthathu kulalokhu elalikho khona ngomnyaka ka-2023. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lophathintambo obona ngokwethula kwemibiko uMnumzana Jane Van Muswere obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abaphikisayo bathi akumangalisi okwethulwe yinhlanganiso le. Livuliwe namhla idale lePhalamende kungelampawu eziveza ukuba kuza kuqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kule mithetho ezabunjwa kusigaba sedale lePhalamende lesi okuqela owe-Private Voluntary Organization Amendment Bill ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe ngokungabi khona komthetho ozabunjwa oguqula isisekelo sombuso welizwe loNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa ukukhela idale lesenethi ekucelele ebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Sizimisele ukusebenza ama-bills azathebhulwa kithi esenethi. I-PVO bill iyezaphinda ijike futhi ngoba izange ithebhulwe kahle kuqala izwe ithebhule. So hayi, ngiyathemba ukuthi lathi njengama-senators sesizimisele ukuthi sikhangela le PVO bill.
Yes, siyabona njalo kulabanye abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngaphi ku-2028. Lokhu asikuboni phela kukhona khonapho elingane zakhuluma ngakho. Lizakwenzani ngakho?
Kuyinto enhle ukuthi siyakubona ukuthi yinto engekhoyo engakabuyi kithi njengephalamende, engakabuyi kithi officially. So imibuzo le mayibuya iba nzima ukuphendula ngenxa yokuthi yinto engakabuyi kithi. Kodwa asithina njengebandla. Lokho simile ekuthenini asivumelane lokuguqulwa komthetho sisekelo welizwe.
Yes, siyabona ukuthi nxa kubhasiswa imithetho khonapho emadale enu ikakhulu idale le-senate ngathi udale le-house of assembly kumele kuqalise kuhluzwe khonokele kumele likuhlolisise kwenziwa njani nxa wasithela ke ngokuhambo lwangkhona lokuthi umthetho ubunjwa njani.
Hayi, umthetho uyabuya uqala khona kudalelele eleparlamente sitho na i-house of assembly or i-lower house. Yikho abaqala khona baqale bakuhluzisise kuye lasebantwini kuye buzisiswa futhi abantu umphakathi ukuthi kulo mthetho lo onje liwubona njani. Usenzwa yi-committee eyabi responsible asithi yi-health committee xa kuyukuthi yi-bill on health. Bazaphuma baye ngaphandle bayebuza umphakathi ukuthi sesifuna ukuthebla umthetho thizeni liwubona njani. Umphakathi ufake la umbono wawo yiwumsebenzi we-legislature kuyabuza umphakathi bese uphenduka futhi kubuye sebebisa iripoti ukuthi ayisihambile umphakathi wona uthi bese kubuya futhi lathi esenate lathi sifake futhi uvo lwethu sincedancedise sikukline singene kuma-committee stages lapho okufika khona ukuthi kubunjwe kube ngumthetho.
Ye kule committee okay. Le iJustice and Legal Affairs omelela ihlolisise umthetho obunjwayo yona ingena ngapi konapho?
Ingena kuyo yonke imithetho bale vuma ukudla obacwanyisise ukuthi umthetho lo nje obungena nje wena becommittee yeJustice leLegal leParliamentary Affairs so ukuthi bona bagombolozele konke yonke imithetho yibabangani iyabe ngaphansi kwabo beyikhangelisise.
Lo ngkosazana nonhlanhla mlotjwa okhokhela idala leSenate ekubandla leCCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Malaki Nkomo owakwamela i-Insizwa South edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Engakutshoyo ukuthi ngephalamende kule ndlela izinto zonke ezibuya ngayo okuyukubana kufanthi uma kuthi izaba khona laphana kuzaba labantu abayiwo abazathi ukukhuluma ngayo ibisingena laphana ukuthandi kwadibhethe ngayo. So owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga kungaba kuyindlela nje yesikhathi but uma kufanele ukuthi ingene izangena abantu bakhulume ngayo badibhethe ngayo amboni ukuthi kule problem laphana njengoba satsho last time ukuthi ungasuka kube yinkinga ikuthi abantu benze izinto bengalandelanga esingathi isisekelo sombuso. Uma kuthi isisekelo sombuso sile provision yakho konke abafuna ukuthi bakwenze kulula kakhulu. So ngaleyo ndlela into thina esingayenza ukuthi simelele lelo thuba ezalethwa ngayo parliament ukuthi sibone ukuthi yona abantu bona ama-members of parliament bayibhasisa kanjani ngoba lapho kuyabe kuyikulandela umthetho wangkhona ukuthi izinto azenzwe ngendlela enje. Ibandla leZANU-PF lingazange liphe ini eminye imithetho ekusekelo sombuso ukuthi uma into enje kufanele ikhanyiswe ngendlela enje.
Yes, khonapho ke nxa ukhuluma baba Nkomo siyawazi ukuthi kumele kube lo muntu oza kuqalisa khonokho kube lokuqala ngapi qale ebantwini
qala ngapi kufanele kube lo muntu oza kuqalisa ozakufaka laphana ame kube labantu abazasekela ukuthi lokhu kufanele ukuthi kukhulunywe khona ngakho khonapho. Akula nkinga akula problem enje ayisho lonani into ukuthi ungaphonguyisukumela wena uthi mina sengiyenza lokhu lalokhu ungazange ukuthi kube lo muntu vele onguye osingathiwa kumuva okuqalisayo.
Umnumzana Malaki Nkomo wakwamela i-Insizwa South edala lephalamende ekubandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 esevela Bosi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ibona ngokwenzakala empini ephakathi kweRussia leUkraine ye-Aktivatika ibika ukuba abakubutho lakweleUkraine abathunjwa ngeleRussia bakahlanyezwa okumangalisayo endaweni lapho abavalelwa khona. EleMoscow kalikakhulumi ngodaba lolu. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amalucaja awe-Islamic State ahlasele inkamba yamasotsha ePuntland kweleSomalia abulala abantu abalikhulu walimala njalo abangamathumi ayisithupha 60. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Weziphathelene leMelika, uMnumzana Marco Rubio, umphathintambo kahulumende weMelika, okuhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi uyalusekela uhlelo lwe-US President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFA ngoba lunceda abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. URubio uthi kumele ngokuya kwesikhathi kwehliswe imali yohlelo lolu njengalokho okufiswa nguhulumende kamongameli Donald Trump osanda kuvala ezinye inhlelo emazweni atshiyeneyo lakwele Melika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
Lokho akukhulumayo kuyamangalisa nje njengoba yonke into le iphunga ukuxubana engathi iyamangalisa, kuvalwa lokhu kuyekelwe lokhuyana. Okwakhathesi kungathi kuyamangalisa nje ukuthi kathi uthini ngayo le iphepha.
Ye, ngokukhuluma kwakhe uthi kumele ibe khona emazweni atshiyeneyo loba nje kuzafunakala ukuthi kuphungulwe izinga layo, kodwa uthi iyanceda abantu sibe lokho okumangalisayo ngoba abantu baphiwa amaphilisi lokunye okutshiyeneyo.
Ye, ilungile, ngibona ngathi ilungile sibe nxa yesithunjalo ngoba abantu bayagula, abantu bazakufa, abantu bayaswela sibili ngoba angithi khona eqinisweni ngabe kuphethwe khonokhu ngohulumende bamazwe wona lawo lapha siza khona.
Ye, nxa sisikhangela kodwa sikhangelela eMelika siyakwazi ukuthi vele inhlelo ezinje abantu baziqakathekisa kakhulu kuzwekazi le-Afrika lapho sitho lakwele Zimbabwe. Ubona ngazani ukuqhubeka kwako lo uhlelo lolu kungabisa injabulo yini ebantwini beZimbabwe?
Ye, kakhulu ngoba abantu okwakhathesi kumnyama ngithi abantu nxa bekhona phana bethola sithi thina amaphilisi wona la abasizayo babe bengakwazi ukuthi amaphilisi lana avela kuhulumende kumbe avela ngaphi, babe bephonga ubona onensi kuphela. Nxa bengasatholi amaphilisi lana basehlutshweni olukhulu kakhulu.
Ukuthi-ke ohulumende abaphana leZimbabwe kukhona yini abangakwenza ukwezithi nxa uhlelo lolu lungasuswa kancane kumbe ngithi luphungulwe izinga lalo, kambe ukuthi bengenzani? Unawumbono?
Mbona ngathi bangenza ngoba angithi khona kuvele kumele ukuthi yona i-Ministry of Health ibe le mali, imali yokuthi iziphathele izinhlelo lezi, izithengele la amaphilisi la ngoba amaphilisi la khona lapha athengiswa khona abesesiza asiza abantu khona lapho. Mbona ngathi bangakwenza bafake imali ethile eqondane le Ministry of Health
ukuthi uhulumende kasuze kugcine phaka umthelelwane we-2% owakufaka kuqala ukuthi ezempilakahle nxa ukuthi uhulumende weZimbabwe edinga imali yenhlelo ezinje.
Angazi-ke lapho, kodwa-ke kuyaswelekaka kusweleka ukuthi kube nomthelo. Angithi kuyakwenziwa ibhajethi ekuqaliseni komnyaka, kufanele ukuthi u-Ministry of Health akukhangele kusesekhonali kwenzela ukuthi bakufakele imali.
Ye, khona izele Zimbabwe zingathi le mali yini yokuthi liyenze khonokho elo Melika lingekho?
Ila, mina ngibona ngathi ikhona imali eZimbabwe ngoba ngenotho le esilayo ekhona laphana kufanele ukuthi ibe khona imali. Engxenye nje kungabe kufanele ukuthi kukhangele ukuthi izinhlelo lezi ziyaphathwa sibili ngendlela yakhona kufanele ukuthi ziphathwe ngayo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas. Ubexoxa leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Wezabatsha, ngalesi sikhathi amazwe omhlaba aguqela leZimbabwe eqhelisa ukusebenza kwe-artificial intelligence kulabatsha abesaba ukuthi lokhu kuzaba lethathela imisebenzi. Sixoxe lengcwethi ye-AI lokunye umnumzana Jubilee Mzingayisibanda. Siqale ngokumbuza ngabesaba ukulahlekelwa yimisebenzi.
I-artificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa, ngitsho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kwakuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplaceswa ngamakhompyutha, ama-computers azabathathela imisebenzi. Kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukela i-technology entsha beqalise ukuyisebenzisa.
Kukhona na abantu abangakwenza ukuze bengalahlekelwa imisebenzi yabo?
Into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha, kwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini. Nginganika umzekeliso wokuba umuntu angaqala ukufundela indaba zebo-coding, umuntu enelise ukuprograma, umuntu enelise layo ukuzwisa njenza o-data analytics, bonke labo bebekhona abanye abantu abenze o-prompt engineering, ngoba wonke ama-tools akhona la abasebenzisayo abantu abo-ChatGPT, abo bani bani, wonke amathudlana alungiswa ngabantu, njalo ethi elungiswa ngabantu abantu bani ababalungisayo labo bayahola. So kuba kuhle ukuthi abantu nxa singena kulisona lesikhathi se-artificial intelligence, abantu bebe ngabantu abafunda amanye ama-skills azabancedisa ukuthi benelise abo ukuthola umsebenzi kule field yenhlakanipho le-artificial intelligence.
Yona i-artificial intelligence isebenza njani? Isebenza yodwa na?
I-artificial intelligence kumele sikhangele as indlela esingakholaborator ngayo le mtshina, not replacement. Iba khona ukuthi isincedise senze imisebenzi yethu masinyane. Unlike kuqala ukuthi umuntu ngxiyimise ngoba uzathi ukuthi nge-artificial intelligence into bekumele ubuza yenzela ngalonke, uyabe ususenelisa ukuyenza wena ngxenye nge 1 hour kumbe even less than that, kumbe ngxenye nge-30 minutes. So kumele abantu benanzile ukuthi artificial intelligence ikhona lapho uzosincedisa emsebenzini yethu. So we should focus on collaboration more and not on replacement. Engizathanda futhi ukurecommenda ukuthi abantu kumele befocus on ama-soft skills now. Kumele abantu beqinise ama-skills anjenge-communication, anjengokucabanga like critical thinking, lokuba creative nje. Wonke lingathi le emotional intelligence, uhlakanipha kwemuza ngisho njalo, ngoba zonke lezi zinto lezi i-AI ngeke ibe le mizwa enjengomuntu ukuthi umuntu abekwazi ukuthi nxa kungeso umuntu iphela. So abantu kuqala ukuthi gaba azifunde nini even more ama-skills anjengalabo emotional intelligence, ngisho le-communication, ngisho critical thinking, wonke le-creativity.
Unozana Jibili Mzingaye Sibanda, ingcweti kwezokusetshenziswa kwe-artificial intelligence lokunye esebenza e-Great Zimbabwe University Innovation Hub. Besecingweni loTaboka Ncube we-Studio 7 esemaSwingo. Uhlangothi lukahulumente weZimbabwe olubona ngokubuthaniswa kwemali yemithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solusebenzisa indizamtshina zama-drones ekuhlolisiseni abachapha umngcele welizwe e-Bybridge. Lokhu kufana lokwenziwa ngele-South Africa. Xoxe ngodaba lolu lomnumzana Nqabuto Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Nxa sikhangele kuhulumeni weSouth Africa njengoba wafaka ama-drone, uMinister weHome Affairs uthi asebenzile kakhulu ngesikhathi sekhefu, kwagwema ukuthi abantu abaningi akade befisa ukungena kwele South Africa bengena ngendlela esemthethweni bakwazile ukuthi bababambe. Kusho lokho ukuthi-ke ama-drones aweSouth Africa ayasebenza kakhulu. Ezweni langakithi kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi kule mpahla eziningi ezisimaklwayo zisiya eZimbabwe, abantu bebalekela ukubhadala ijuti bahambe emfuleni. Sithemba ukuthi ama-drones lawo angenza njengalokhu kulawenzwa ngaweSouth Africa ukuthi abantu abanjalo babanjwe, ukwenza ukuthi wonke umuntu othenga impahla evela ngaphandle kwamazwe angene ngendlela eqondileyo babhadale intela okumele ibhadalwe.
Kodwa kulabanye abantu phela abathi hayi phela ukuthi siqhumaqhume khonapho asila ma-passport asilani, kumele phela siphohle umngcele. Akunjalo maphela,
abanye batsho njalo. Yikho isikhathi esiningi sicela uhulumeni weZimbabwe ukuthi ayehlise i-passport ye Zimbabwe ngoba iyadula kanti futhi lele South Africa sibona ngani 90 days ibancane ebantwini abasebenza ukuwoda izinto ngoba umuntu kuyathi usiyafika uJune i 90 days yakhe isiphelile bese sehlule ukuthi uza kwenza njani ebese egcine sehamba egangeni sicabanga ukuthi thina abantu abahlala khona phana eduzane nxa bezothenga impahla kumele babe lamaphetshana ngoba izincwadi singathi ngamapayment okuya bezoda impahla kule South Africa babuyele futhi lokho kwenza ukuthi abantu bahambe ngendlela esemthethweni ngoba abanengi babe baleke ukuthi ivize 90 days abayiphiwa kanye ngomnyaka amalanga angikhona besephelile.
Lo ngumnumzana Ngqabuto Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Songe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Okuqoki ngike ngene ngikukhulumela ngale amajaha asesilwa la sibophisana akula triple C lapho bonke ngamazano wodwa abalwa bodwa abantu laba uHashman Ncube labo Chabango ngamazano wodwa ayalwisana bona bodwa ngoba ngamasela ngamatsotsi izisebenzi zezano sezisilwa zodwa yeka babophisane iloku zezano le ifunction yezano izano yodwa le thina njengama Zimbabwe njengama citizens of Zimbabwe asinani nabo njalo asikukhangeli sikuzwa nje into nje esenyanyisayo into engalunganga esingelandaba nayo njalo abalwe bodwa abalwisane ababophisane ngoba izisebenzi zezano lezi hayi iZimbabwe hayi iTriple C Triple C ayilakho lokho u-avocate wakuchiya lokhu ngoba ebona kuna sokungena izisebenzi ezizano izodwa yizo sezisebenza kuleli bandla.
Salibonani, salibonani baphathi, salibonani basakazi ba-Studio 7. Sidlulisa ukubonga umsakazi ethi sinika bona izindaba zonke nje ezimnandi ezisivuselelayo. Siyabonga, siyabonga kakhulu. Benginesicelo lami, ngicela nje ukuze i-audio yami ibalwa bakithi. Ngizama ukudlulisa lokho ngizuhlungu kakhulu abukhulu kakhulu uma ngisizwa kuthiwa umnankagwa uchothoze uDonald Trump ngento yenze eSouth Africa. So kusho ukuthi ekuchothozeni kwakhe uzama ukuthi ngoba yena ule mali uphila kamnandi uphila emzini wakhe thina sigcwele amaganga sidinga impilo yena ubhizi ungezelela uhlupho eZimbabwe ngoba yena ile mali egcwala indlu yakhe. Kodwa abantu bakithi hayi kunzima, kunzima kakhulu lokho esibhekane lakho esingakwazi lokuthi siyakuthina. Mina kagwamaye ngumuntu omdala ongangane uvula umlomo mpela echothoza ngesimo esikhona eZimbabwe esidalwa nguye futhi.
Studio 7, salibonani, linjani basakazi kanye nabalaleli lonke kuzindalo phelikhona. Hayi ilizwe lethu bakithi kunzima, kunzima eZimbabwe, angazi kuyathwani bakithi. Yho, abanye abantu bazakuza kuze kuJesu, kodwa eqinisweni bantu bakithi izano akukhulunywa iqiniso, asikhulumeni iqiniso bantu bakithi izano ihlulekile. Ihlulekile izano mpela, ihluleke ukuhluleka ngoba bahluleke lokumentena okwachiwa umbuso kaSmith. Izibhedlela zifile namhlanje, mawugulelwa umuntu esesibhedlela akalatshwa kungela mali. Ngikhuluma nje silomfowethu osempilo owalimala kabuhlungu kalatshwa, funeka imali yokuqala. Sibhizi singumdeni sizama ukuhlanganisa leyo mali, okuhlanganisa $600 lingabantu elingalalutho lingalalo liqala ngaphi lithatha ngaphi kunzima kabi, kodwa kufanele imali ihlangane before ezalatshwa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa namhla uhlelo lwe-Live Talk lalandela uhlelo lwabatsha olwe-The Connection. Singakehlukani sike sikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaphathi ntambo bakarhulumente wakhe akumelanga bephatheke kundaba zenkohlakalo. I-Amnesty International ithi ubukhohlakalo buyamemetheka eZimbabwe. I guess we'll cover up to our little Lange. We'll release our Mutombo's Temple keeps to be Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.